Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Seni mchwaga zomuhle ngolwesithathu mhlaka 10 kuzibandlela 2024. Igama lami nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu okuyenziwe ngu-TB Joshua namanye amaqili onkolo kwakwaziwa nje i-documentary le-BBC ihlela kuphela ubufakazi.
I-documentary ethulwe ngumsakazo we-BBC eveza ukuba umfundisi wakwele Nigeria u-TB Joshua wayedlwengula abesifazana njalo ephatha luklubhu izisebenzi zakhe. Isidale inkulumo.
Mublessing lo ongene kuphela indaba jabalala wayengekho kubereka mwana esasekuyo, wayengekho ucandidate selection esasilayo. Konke okwakusenzakala kazange afake amaphepha ngoba yena wayeku-MDCT.
Ibandla le-CCC lethesa ixoku laleli bandla elisekela umnumzana Sengezo Jabangu. Umlando wokufaka ilunga lebandla le-MDCT unkosazana Mublessing Chuma ukuthi ancintise kukhetho lephalamende okuzancintisa khona umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalos Siziva.
Nanzela ukuthi kuthi lanxa kunjalo kuba lohlupho lokuthi kwezinye indawo kugcina leyo 5 days ingahlonitshwanga, amanzi avule kwezindawo engafiki. Bathi bona nxa kuyikuthi indawo eziphezulu kusuka kube lohlupho ukuthi amanzi angafiki.
Kulabantu abanengi abathi kabatholi izikwelede zokusungula kumbe ukuthukuthukisa amabhizimusi abo. Ngesizathu sokuthi bangamalunga ebandla eliphikisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. I-documentary ethulwe ngumsakazo wakwele Bilitane oweBBC ngomvulo eveza ukuba umfundisi wakwele Nigeria u-TB Joshua wayedlwengula abesifazana njalo ephatha luklubhu izisebenzi zakhe soludale inkulumo. Livideo elesihloko esithi Disciples, The Cult of TB Joshua ilengxoxo labesifazana lo Joshua igama lakhe lokuzalwa engu-Temitope Balagon Joshua yena obhubhe ngomnyaka ka-2021 kanye lendodakazi yakhe. Abanye baveze ukuba izigigaba ezazisenziwa ngu-TB Joshua ezifana lokwelapha abagulayo zazingezamanga. I-BBC ithi njalo u-TB Joshua wavimba imbangela yokudilika kwesakhiwo sakhe esawohlokayo sabulala abantu abedlula ikhulu 118. U-TB Joshua wakwele Nigeria ubedume kakhulu umhlaba wonke jikelele njalo evakatshelwa ngabantu abavela emazweni omhlaba atshiyeneyo ababalisa labeZimbabwe abagoqela inkokheli yezombusazwe ethi umnumzana Morgan Tsvangirai, unkosazana Thokozani Khuphe lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi. Kodwa abanye bayayisola le-documentary besithi ngamanga okukhulunywayo njalo kulobufakazi bokuthi u-TB Joshua wayeselapha abantu basile ngomoya oyingcwele. UChris Kande weStudio 7 uxoxe lomfundisi Kenneth Mtata, umqondisi womanyano wamasonto omhlaba oweWorld Council of Churches, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lokhu okuyenzwe ngu-TB Joshua namanye amaqili onkolo kwakwaziwa nje i-documentary leye BBC ihlela kuphela ufakazi omphumileyo kudala sikuzwa kodwa abantu bengakuthathi serious kodwa ukuthi kube kuyenzwa izinto ezimbi eziningi ku-TB Joshua lamanye amabandla anjalo kube kwaziwa kodwa abantu babuza ukuthi yini okufanele kuyenziwe manje ngale ndaba abanye bathi kungcono lawa amabandla avalwe kodwa lokhu kuveza ama problems amaningi ngoba uma uhulumende sekwazi ukuvala nje lawa amabandla engawafuniyo kuzoyenza ukuthi lamanye amabandla avalwe ngoba ayakhuluma lokho ohulumende abaningi bengakufuniyo so ngiyabona ngathi ayisiyo ndlela yoku-addressa le ndaba kumele ku-addresswe ama root causes ayenza ukuthi abantu abaningi babe vulnerable simele siqede indlala lokuhlupheka kwabantu ngoba uma abantu belendlala kuyenza ukuthi babe vulnerable kulowo muntu ozoza esithi engabasiza okunye ukuthi amabandla ngokwawo amele abe lendlela self regulation ukuze bekwazi ukuthi ngobani abakhuluma besithi bengamabandla ngoba uma ingekho indlela self regulation kuzoba labantu abazophuma besithi bakhuluma in the name of the church bona bengama crooks lama charlatans athatha i advantage yabantu abahluphekayo so le i tip nje of the iceberg kodwa lendaba inkulu kakhulu akhona futhi amabandla amanengi ayenza izinto ezimbi eziningi ezihlukumeza abantu and futhi kumele kube nendlela ukuthi laba bantu babotshwe ngoba umthetho ukhona oyenza ukuthi abantu abayenza izinto ezinje babotshwe okusemthethweni
kodwa sike sezwa abanye belokhu besithi balobufakazi bokuthi uTB Joshua wayenza ukuqotho njalo eselapha abantu bakhona abasilayo abaningi lithini lina ngalokho
hayi asikho ukuthi alaba aba lezi zigebengu zazi sigebenga abantu nje izikhathi zonke ngoba kwezinye isikhathi babe yenza lezo zinto abantu babe zidinga kodwa ayisiyo license phela ukuthi uma usiza abantu usuba abuser ngoba abantu aba abuseweyo ngo TB Joshua baningi futhi balobufakazi u TB Joshua asoze athole license yoku abuser abanye abantu ngoba usizile abanye abantu so indaba ekhona lapha indaba abuse enkulu kakhulu ezogansela okonke okuhle engabe ekwenzile iyo indaba ephuma lapha ku documentary ka TB Joshua
umfundisi Kenneth Mthatha ngumqondisi womanyano wamasonto omhlaba owe World Council of Churches ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekwele Germany.
The Voice of America, VOA.
Ibandla le Triple C selethe seyixuku laleli bandla elisekelwa ngumnumzana Sengezo Chabango umlando wokufaka ilunga le MDCT unkosazana Mo Blessing Chuma ukuthi ancintise kukhetho lwephalamende lapho okuzancintisa khona umsekeli wesikhulumeli se-Triple C umnumzana Gift wostalosi siziva leli bandla lithi uChuma kazange angene kuhlelo lokukhetha abazancintisa kukhetho lwanyakenye kodwa liboneso kunguye okuthiwa amele isigaba sephelandaba chabalala okwakunqobe khona usiziba laye owabhalisela ukuncintisa emthethweni laba okhetho owe-nomination court ephansi kwebandla le-TCC. UChris Gande uxoxele siphathamandla saleli bandla kobulawayo umnumzana Kwanele Bhango ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabonga mnumzana umbuzo wakho kuliqiniso sibili okubuzayo uMo Blessing lo ongene kuphela ndaba jabalala wayengekho kubereka mwana esasekuyo wayengekho ucandidate selection esasilayo konke okwakusenzakala kazange afake amaphepha ngoba yena wayeku-MDCT eyayikhokhelwa nguMonzora uDouglas. So esesele ama candidates uChabangu ubone kufanele ukuthi athathe umuntu owayengekho so ukuthi kuthiwe ufaka abantu aba aggrieved ngikubona kungasento e right kungasoqiniso sibili ngoba uaggrieved ngayiphi indlela uMo Blessing yena oyevele engekho ngaleso sikhathi abanye abakhethwa besibengeni. Ngiyabonga
manje njengoba sisizwa besithi baza hamba emthethwandaba ukuthi ba mise umnumzana Siziba ukuthi ancintise kusigaba sephelandaba sabalala lina liluthatha njani lolu daba?
Sina ithemba lokuthi sizanqoba silalo angaba khona siyakwazi khona ama plans ukuthi bamise uHonorable Ostalos ukuthi aconteste kodwa ithemba ekugcineni sizanqoba kuphela yikho engingakutsho okwamanje wonke ama plan amabi angafuna ukuthi awenziwe hatshi thina silethemba sihlala sinjalo sizanqoba.
Umnumzana Kwanele Bhango ngoyibandla le-TCC kobulawayo. Sixoxe njalo lo munye wabasebenza lo mnumzana Chabangu, umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Hayi ngiyabonga baba Gande lezi akhamizi leZimbabwe nje yonke jikelele. Bayatsho ukuthi ubebengamazi ngoba abangani bayakhumbula kumbe ebevele isikhamba labo mntwana former ECC. ECC is a citizen party. You see, a citizen party in that it's a ithatha ama stakeholders phose wonke ama industries abezenkonzo izinyanga kanye laba ama civic organizations. So ekukwenzeni kwethu siqalisa sasivumele ukuthi kulezinye indawo esizazigcina sizigcinela ama political party vele edeslabo kulezinye lapho esizazigcinela abe civic society like uyabona kulobaba uDumisani Nkomo ubesuka ku civic society ubengekho any other party ubesuka ku civic society yikho ke wangena ecouncilini yikho ke labanye nxa uMo Blessing bangamazi laye umela amanye ama organization lawo esisebenza lawo so hayi uyanqoba ngoba sonke siyamcampaignela bonke laba ama organization lapho asuka khona bazamcampaignela ikathi nje vele ubephathekile kwezepolitiki isikhathi eside abantu bayamazi lathi siyamazi yikho ke hayi ukuwina siyayithatha leyana indawo ngoba njeona ngithile nje kumalanga adlulileyo ukuthi unguye i-official candidate ye-CC.
Umnumzana Albert Mhlanga ngomunye wabasebenza lo mnumzana Sengezo Chabangu ozithi nguye unobhala jikelele we-TCC. Ubexoxa lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Kulabantu abanengi abathi kabatholi izikwelete zokusungula kumbe ukuthuthukisa amabhizimusi ngoba badlelana lamabandla aphikisayo kanti njalo kabalazi bambiso zemali efunakalayo i-collateral. Abaphikisayo bathi kabayitholi imali yamabhanga afana lele Empower Bank Limited elidlelana lohulumende lona elinika uzulu isikwelete zamabhizimusi lokunye okugoqela okubizwa libhanga leli ngokuthi ithuthuka kanye lemupeza namo loans. Abaqondisi bebhanga leli baya kuphika lokho besithi abantu bonke eZimbabwe balakho ukuthola imali abayifunayo uma velendlela eveza ukuba bazabhatala njani izikwelete. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo disi lomnumzana Disen Bajila omela iluveve makhandeni edale lephalamende. Yena otshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuba abaphikisayo kabatholi isikwelede emabhanga adlelana lohulumende.
Umnotho welizwe awumanga kade. Abantu abatsha abafundile bahambile ezikolo balabe ulwazi olungabathuthukisa kodwa ayikho imali nasemabhenki imali ayitholakali iningi layo ngedinga ukuthi kube lesibambiso i-collateral ngesilungu abantu abatsha kabanayo kathesi lezinye inhlanganiso ezingabe zikhona zikweledisa imali nazo zingathi zimile ngoba azikhanyi akukhanyi ukuthi umnotho ume ngaphi njalo uqoqe ngaphi abantu abatsha kabalandela zokuthola izimali zokuthi basungule amabhizinisi bazimele bodwa.
Yes, njalo kuzokuthiwa bahambe emabhanga baye ngaphi ngaphi sokule youth lokhu lalokhu akusebenzi kathi konoko.
Ikhona i-Empower Bank kodwa imali ephuma e-Empower Bank iphuma iningi layo iyimali yakulona leli lizwe njalo ukuthi itholakale ithola abantu abalutshwana kakhulu kulamahungahunga futhi athi imali le ingathi itholakala ngokuthi abantu babe lesangothi lezombusazwe kube kanti abantu abatsha badinga ukuthi imali beyithole kungenani lokuthi kwezombusazwe banakanani wona lawo mahungahunga sisawacubungula sikhangelele ukuthi ikomiti lephalamende likhangele ngezabatsha lizasinika i-report yokuthi kungabe kuliqiniso na ukuthi imali le iphiwa abantu bona labo abalutshwana abaphiwayo bayiphiwa kukhangelele uhlangothi lwezombusazwe abakulo.
Umnumzana Decent Collins Bajila ngomeli weluveve makhandeni edale lephalamende njalo engowebandla le-Triple C. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Malaki Nkomo owebandla lezanu PF.
Abantu fanele bawazi ukuthi izimali lezi uma beziphiwa awuphongukholiswa njengomuntu uthi uyaholiswa imali. Kuba nemithetho eminye ekhona engathi sizoba njeedinga imali kuyukuthi kuneyinhlelo eziphiwa nguhulumende kufunakale imali. Kukhona enye okufana ukuthi umuntu awumgcwale ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ngempelampela ngumuntu ofuna imali yokuthi isebenze. Abanye bazafuna ukuthi khona kufuna imali kahulumende ngifuna ukuthi ngenze imithelo. Akayenzi le-proposal akuyena iphepha wekele ukuthi umuntu kuyenza lokhona. Lapha ngamuthi bakuzisiwayo umsabantu. Uma sewenza iproject yakho ikhanya abamabhenki nalaba abasebezemali yibo abakufundisisayo. Izamthetho iyabe ingasikho khonapho. Abantu abaningi bayo ukuthi sewunomthetho oyiholawulayo ukuthi wena nawufuna imali yokuthi wenze lokhu kufanele ukuthi igcwaliseke okufundakalayo. So abantu balofuna ukuthi ngama-shortcut. Akuyena kube ngama-shortcut ezintweni ezintweni ezamapolicy. Kuyafanele ukuthi umuntu wonke angene ngendlela leyo. Njalo nje angazeli izwe nokuthi amabhenki bafuna balule efoni egcwalisela iyikhethe e-Portland Park. Akikho ikhethe ukuthi uya eZimbabweni, ushiya ngaphi, lithisi bani, liyiphi indawo uyenze ukuthi ukhwalifaye ukuthi ithole imali.
Ukuze ube lohlelo lwakho oluhle ukuthi uhulumende akunike imali kumele wenzeni ukuloba lokho kuthiwa yi-project proposal? Uqala ngaphi kusiya ngaphi?
Ya ngibona ngani ikhona abantu ma njengoba ngijhile ukuthi kunemsebenzi kahulumende idaba indawo yonke okuyikubane ngabe une-project ethize oyifunayo ngaba yifaming okuntu ufuna uyenze ifaming ufuna uyenze imalini kunama-ministries avele ekhona okuthi ungahamba khona ngale kune-ministry ezikhona ezigcwelisa abantu ukuthi ngafuna ukuthi idale i-proposal eqondane ne-mining uyenza lokhu nalokhu nalokhu ngingafuna ukuthi ibhale i-proposal iqonde ne-farming uyenza lokhu nalokhu. So ngaleyo ndlela mboni ngani abantu abasebenze ingathi imisebenzi yahulumente ezikhona endaweni yawo yabo.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla lezanu PF obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eseyinsiza eMathebeleland South. kwezemelika ziyadibana njalo namuhla inkunzimalanga zebandla lama-Republicans kungxoxo mpikiswano yokuveza ukuba ngubani ozancintisa emele ibandla leli kukhetho lalonyaka olokudinga umongameli welizwe. Wayengumongameli umnumzana Donald Trump ulokhe esithi kangene kungxoxo mpikiswano lezi ngoba evele ekhokhela kucwaningo oluveza ukuba utshiya bonke abafuna ukuncintisa ngesibanga esikude. Kambe uTrump uzanqoba na? Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe.
Mina mbona ngani okwenzakalayo kathesi laba abazama ukuvalela uTrump ukuthi engabi khona kukhetho. It's just another drama ye-American politics. Ngesikhathi sokusiya isiyafika isikhathi sokukhetha uTrump uzabe sekhona ku-ballot box ngoba bangakwenza lokhu abafuna ukukwenza kuzaba ngumsindo. Kuphinde kulole abantu laba bathi Trump uyivictim abantu bayamzonda babe baningi abakukhangela ngaleyo ndlela. Ngibona ngani mina emakhothi aphezulu azawuthi uTrump avotele ngoba besabani ukuthi bangabi create enye into kumbe babumba olunye ukuthola uzaba ngumgoqo kusasa. Ukuthi ama-elections nxa omunye acabanga ukuthi amise omunye amise then issue that Trump becomes a benchmark or ukuthi hhayi kwake kwenzakala lokhu ngenxa ukuthi uTrump wake wamiswa. Lokhwana yikuphonga udlala nje nezinto zalapha. Izinto zalapha njengoba sijikele zihlala ziphakathi engani kuthiwa ziyayigajarithwa kancane. So mna mbona ngani yini nxa ngikhangele and hearing ama-opinions abantu abaningi amboni ukuthi yindaba eza engayenza ukuthi uTrump engavotelwa uzavotelwa kuphela.
Kodwa khona kubandla lama-Republicans ubona ubani ongani engasondelelana laye uTrump njengoba sike sabona umnumzana DeSantis laye ubengani useduze kodwa wathesti sesibona sokulo unkosikazi Nikki Haley. Ungathini wena lo?
Mina mbona ngani laba bayazama bakuzamayo konke obaqambayo kodwa as long as umnumzana Trump ekhona kwabantu abavotelwayo kumbe kungaze kufike ama-primary abo ama-Republican uTrump uzaphumelela kuphela uzanqoba ngoba ungakhangela ukuthi uTrump kubo 50% abantu abade bazamvotela nxa ukhangela kulalaba abahamba beselinganisa izilinganiso zokukhetho lezamuntu bagethi ukuthi ngubani uzavotela. UNikki Haley baphansi kakhulu ukuthi kuzathathani ukuthi baze bavale isibanga lesi siphakathi kwabo loTrump. And enye into esimele siyinanzelele futhi esikhohlwayo yikuthi abantu abavotela uTrump kufanana nokuthi thina sithi sivotela i-political party, i-Republican party. Lelani ixeka labantu abavotela ulokhu nje uTrump kaba seyi-political party. So kungani kuthiwa yi-cult olabantu abaphonga ulandela umkhokheli kusemnyameni ukuthi angezenzeni balandela kuphela bangaze bezokuthiwa omunye uhambe khona phana bathi bayamkhulekisa wafa. But ngenxa yokuthi vele iy'ngqondo zabo sezikhona phaa ungeza kubakhuphe.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu ulandela ezombusazwe. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseWashington State khonapha eMelika. Singene kusigaba sembiko yenu.
Sanibonani bantu, sanibonani balaleli nabalandeli beStudio 7 mhlaba wonke jikelele. Okhuluma lana lichagwana elikhulu esigabeni sakosuku okwelasePlumtree uKhanyani Ncube. Azi ngizwa abantu bekhuluma lapha usengeza uShabangu ngesithi yena ufuna ukulungisa i-CCC eyenze izibe nama-structures ezincoma ukuthi going to strike again. Ungathuphuzela ubutshwala lobo kuthiwa injengu, ukhuluma injengu la ekhulumayo. Uzathi campaign into campaign amalunga akhe kodwa kubonakale kuzuza ibandla lezanu PF yilo eli liyabe lizuza lisiba laba limelayo eParliament abaningi okuzayenza ukuthi khona bethole le third majority. So ke kunzima abantu benkosi, kunzima impela kulomfo kaChabangu lompela. Hayi yazi kulokuthi umuntu uyamzonda kube ngakuthiwa hayi ngelinye igama lo angimzondi nyamenyanya. Ya angibonge amen kuleyo ndawo
bonani balaleli salibonayo labadala labasisakazela indaba mihla yonke. Siyabonga kusiza indaba zenu bantu abadala, kodwa iqiniso elikhona Chabangu ena wena wakamavoti zihamba iwina waya amavoti behlanganise njalo ti Chabangu anti laye ezalo vele amavoti lana ehlangana kaChabangu labogawula iyawina vele izalo TCCV akuvoti ekhaya kuthi njalo ndawo balesikhathi baberoja ukudla ngoba lonyaka izulu ingekho. So kodwa abantu bakithi babesarojwa ukudla, so abasazongcwaba kwamanye amazwe labantu ababebuya befile iroja ikudla nje abantu basekhaya. Hhayi iZANU PF hayi ayikusixolele kancane kuyinto lokho, ngazi mpe noma iZANU PF isifungo secorona noma yini into enjani nale nje. Hhayi iZANU PF uze awuvote kudla sesikhathi kunavele engikwenzi lokho.
Livuke njani Studio 7 basakazi, hhayi siyabonga bakithi. Sicela ukudlulisa lo mlayezo kulabo mama abafuna uSithini Ncube ozalwa nguLeon Ncube eNtabasimbe ward 5 eMatsulu kobhewula, umama wakhe nguKhwini Banda, umama luyendele kufamily kaMadala Boy Ndebele ongu-MP. Sicela uSithini Ncube ongabuya mbona sifonele kule namba 0779387203. Okhulumayo ngufamona Ngwenya. Please siyancenga bakithi ukuthi ungabuya mbona uSithini noma eduze naye, please amtshela sifonele kule namba, iyadingeka lo mntwana kakhulu. Sabe zulisize lapho kumbe umntwana selabo more than 10 years engekho, uzwakalela khona ngaphe harale. Siyabonga.
Sabonani la ekhaya ku Studio 7. Mina yami indaba inje, ngikhala ngoChuma. UChuma lo engasidayeli, uChuma lo uyakwazi ukuba igugura hundi le kahle kahle yabulala abantu abaningi emathebeleleni. Kwakungubani umuntu wabulala abantu laba? Kwakuyinjongo yokuthi ngumgabe umuntu wabulala abantu laba kwakuyizana. So manje lapha masebuzwa ngubaba uNcube la esijikajika engafuni ukukhuluma kahle kahle njengomuntu yazi umuntu wala uthi khona abantu angathandile into ezinhle, yazi umthakathi ma ekhona kahle kahle elithakatha akafuni into enhle isiyaphambili, kabe lokhu evalavala ngento esegcekeni shoshua makaphumela igcekeni njengempaba ngembuzi esemadoleni ukuthi hayi iZANU yiyo iyabulalayo abantu. Kusimpuli nje kuphela namsikwazi khona manje uthi elizweni kunokuthula, yikuphi ukuthula kwakhona ngokuba abantwana bonke abezimbabwe basemazweni amanye la ngaphandle la? Shoshua usenza njani wena baba Chuma? Shoshua wenza ini baba Chuma? Shoshua wena mawusidla uthola amapulazi la ntshontshela abelungu labaqotha abelungu, hlala kahle nabantu abakho nje, thina siyahlupheka sifuna ukulungisa ilizwe nasikhona ukuthi lakhaya. Shoshua
athi mina ngiyamangala kodwa uSengizo Chabangu lo abalokhu besithi usizi wacoshwa ebandleni lakhe, ilibi ibandla lakhona ekaChabangu ubengwe elokuzeni uChabangu wayebe uthola ucoshwa ebandleni lakhe ngoba uSidalosa akekho ebandleni likaChabangu. Okwesibili awukhami ukuthi uthi uChabangu ungwe-TPC ngapha usele party akaseyivula lebonakala ecampaign edinge angiyi-understand into yakhona kulo umenemene thize lapha into enzezana.
Salubonani kuStudio 7 ngiyabingelela. Obingelelayo igama ngumvumeni ngingumholi weqembu elicula umaskandi libizwa ngokuthi abahlanganisi. So benginesifiso sokuthi ingoma zami zihlale mhlambe kustudio esikhulu okuyi-Studio 7. So angazi mhlambe noma ngakwazi ukuthi zihlale yini. Nkosi yami, bengicela nje ukuthi ngabe kwenzeka zidlale umsakazo.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwaneleke mthokazi womuhleli, khumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na oluvalelisayo ngontungamilinkomo litshone kuhle.